Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge lelithuba engiliphiwe nguThandono Kawande obesiphake indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ziku-16 Mbimbitho 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lisola ukuphiwa izimota okwenziwe izinduna ngumongameli Emmerson Mnangagwa esithi kumele ziyekhankasela ibandla le-ZANU-PF.
Abantu bakhangele bayezwa bayabona konke lokhu kuyabaqinisa sithi mahlabe zulu yekelani izinduna zodwa ziyevothela iZANU-PF.
Imikhankaso yokudinga amavoti phambilini kokhetho lwalonyaka iyaqhubeka, kodwa ibandla le-CCC lilokhe likhala ngokuthi iZANU-PF isebenzisa amapholisa ukuvimba imihlangano yalo.
Bathelisisi ngangiyikhangela iphathela leyo vele evele yona engela structure. Nasikhuluma ngama-structures bathi hayi bayahamba kuphela ekumelekshini.
Umgwaqo osuka koBulawayo usiya edolobheni le-Victoria Falls uqhubeka usiba ngamagodigodi awesabekayo osekufaka abachayeli engozini.
Kumele ukuthi uhulumende ephangise ukuthatha amanyathelo ngokulungisa iradio nale. Iradio nale ilethe imali eningi elizweni, ilethe i-US dollar eyo ephilisa abantu elizweni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-CCC selisole ukuphiwa izimota okwenziwe izinduna ngumongameli Emmerson Mnangagwa esithi kumele ziyekhankasela ibandla le-ZANU-PF. Umnangagwa ubekobulawayo izolo emhlanganweni lezinduna wenziwa kanye ngomnyaka lapho ambambathe khona izinduna ngezimota zohlobo lwe-Isuzu Twin Cab ezibiza inkulungwane ezedlula ikhulu lamadola eMelika inye. Leli bandla lithi imali le ngabe isetshenziswe ukuthenga imithi ezibhedlela kumbe ukunakekela uzulu odla imbuya ngoluthi. Induna eziphiwe lezi mota izolo zingamachumi amathathu lasithoba minembili 38. Umnangagwa uthe zonke induna zelizwe jikelele ezingamakhulu afika phose amathathu 291 zizathola lezi mota ziphinde ziphiwe izigqingi zokuphehla amandla kagetsi ngelanga ezesola. Uthi izinduna zizafakwa njalo kuhlelo lokwelatshwa olwe medical aid. Okwengezelele ukuthuthuka ukuthukuthela kwebandla le-CCC ukuthi Umnangagwa ucebise izinduna lezi ukuthi ziyekhankasela ibandla le-ZANU-PF kukhetho oluzayo okuyikwephulwa kwesisekelo sombuso esithi sona induna azimelanga ziphatheke kwezombusazwe. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
UPresident Mnangagwa wenze incwala insumansumane into ehlukumeza umzimba lapho phuma sobala esithi eZimbabwe akula rule of law. Uthi izinduna zomdabu zibe ngama campaigning managers eZANU-PF kuma rural areas. Lokho kuphambana le constitution yeZimbabwe. Sisekelo sombuso sicaca kuhle ngitshe le traditional leaders act icaca kuhle uthi izinduna zomdabu abo azingeni azisapoti amabandla ezepolitics. Osobhuku, omlisa, indizinduna, zonke lezi institutions ngezabantu asoze the party. Khulusizi uma sesikhangela imbali ye-Africa, izinduna zancedisa kakhulu ku-slavery lapho abantu babethengwa ngama-Arabs, bethengwa ngama-Americans, bethengwa ngama-Westerners, izinduna zaziphathekile. ezidlulile almost 4 centuries back khathesi kwabuya uSmith lamabhunu eZimbabwe izinduna zathi gwaqa zenza khonoko baze baqunywa onehanda baze baqunywa ezinye izinduna zomdabu olobhengula baze bacina benyamalala ngoba babengafuni ukulandela izinduna ezithengisayo
manje mnumzana Mafa ungasitshela ukuthi lina lithini ngalokho
kuluhlazo eZimbabwe kuluhlazo kuSadak kuluhlazo kuinternational community ngoba akusena mthetho uma izinduna ziprize imota zokuthi zikampene zenze ongasikho constitution yikho abantu bazahlala njani hatch thina asilahli themba abantu bakhangele bayezwa bayabona konke lokhu kuyabaqinisa sithi mahlabe ezulu yekelani izinduna zodwa ziyevotela izano PF akulanto ezaba khona li if your vote is secret silinga vele livote bealuze amandla awakho iconstitution ithi okhethwe ngabantu lamasoja lamapolisa lama institutions wonke akahulumende azamsaluta ngalokho mahlabe ezulu umuntu ongafundiyo ulomnyama kakhulu umuntu ongafundiyo ulenhliziyo ebuhlembi kambe sesifuna kubuyela khona kuyana yini ku pre colonial lapho izinduna zazithengisa abantu bazo ngenxa yokuthi bafuna ukuhlala kahle hathi thina sito kungapheli kuyahlola zobo uhlamanyosi bayethe abantu bezimbabwe izinduna ziyekele nini ziyevothela izano PF yodwa sibone ukuthi bazabambana
lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsikeli wesikhulumeli sebandla lesCCC ube khuluma ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivote ngenkulumo
Asambeni madoda siyovota
Imikhankaso yokudinga amavoti phambilini kokhetho lwalonyaka iyaqhubeka kodwa ibandla lesisisili lokheli khala ngokuthi iZANU PF isebenzisa amapolisa ukuvimba imihlangano yalo Olunye udaba osolukhwezele ukufuthelana okukhulu phakathi kwamabandla omabili yikwala kweZimbabwe Electoral Commission ukuvezela ibandla leCCC uluhlu lwabavoti olwe-electronic voters roll. Abasola umbuso weZANU PF bathi umongameli Emmerson Mnangagwa usehlulekile ukuvuselela umnotho welizwe lokuthuthukisa impilo kaZulu. Ngakho bathi kumele likhitshwe embusweni ibandla leZANU PF. Umkhokheli weCCC umnumzana Nelson Chamisa laye uthi iyaphuma kuphela embusweni iZANU PF lonyaka. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo weStudio 7 uxhume ilunga leCCC umnumzana Bednico Bebe endawonye lelunga leZANU PF umnumzana Believe Kaule. Waqala ngokubuza umnumzana Gawule ukuthi kungani ibandla leCCC lisaliswa ukwenza imihlangano yokukhankasela ukhetho okungakaze kwenzakale kubandla leZANU PF.
I-CCC ukuthi yalisho ukuthi yenze umhlangano ngenxenye kwezinye izigaba leZimbabwe lapho engingafiki khona kodwa angikuboni kuliqiniso bayenze imihlangano suku zonke badla inyama suku zonke bahamba behlaba ezinye izinyama lapha ababoni behlutshwa bezenzela imihlangano yabo kakhulu babezidla inyama bemzana ukuthi babedla inyama abanye bethanda isobho njengoba injalo ingaka konke khonokho kukhona but okukhona Nkomo yokuthi iZimbabwe leyi inanzelele ukuthi sikhuluma nge-CCC i-CCC yes ithiyena kakhulu lelili leZANU PF ngoba iZANU PF ngikhuluma ngezaphu leZANU ezahlanganayo eziyizo zalwayo ukuthi zikhulule ilizwe leli kwabanye amadoda ayehlala ekhuluma ovelethi Robert Mugabe wayethi Zimbabwe will never be a colony again uyazi ukuthi abanye abantu simanipulate ngabanye abantu but yona i-CCC nxangiyikhangela iparty naleyo vele evele yona engela structure nasikhuluma ngama-structures bathi ayibayahamba kuphela i-election indaba engakhona bayi-concending ama-structures abo belungisa ezinye izinto zabo bekhuluma ngezinto ezinganani lokuthi abashiyo yodwa phela i-party i-CCC amaphathi maningi ngapaphathiziphethayo kugedelolo what is so special nge-CCC ukuthi si-intertain i-CCC ethe the expense of amazimbabweni yonke
naso baba uBhebhe kuthiwa imihlangano liyenza imihla ngemihla akula kuvinjwa elikwenziwayo
uyabona vele ungavuli joini zani uyakuthi usayine i-document yokuthi wena singumgambo wamanga. Ungalimami lapha kakhuluma iqiniso uyakwazi ngoba into lezila kubo WhatsApp ziyaphuma incwadi zamapholisa zibhalile ukuthi i-meetings declined. So yena nxa engakubonanga angakuphiki. So okwenza ukuthi akuphike ukuthi usephathini yezani yamanga. Ngoba nxa esekelomuntu sukule Zimbabwe of faith, defend into ekhona ephilayo. Asiqali kathesi kwalisa umhlangano. Ngikhuluma kunjenje nakini enkayile kufakazi ukuthi umhlangano kwayaliwa. Ngiyathatha kwezinye indawo. So ukuthi sithole siphika imbuzi iphakamisa umsila esintwini kwakuthiwa kuyazila umuntu onjalo esintwini kwakuthiwa khona nxa abanye amadoda ekhuluma bamkhetha bathi bahamba ayekosela abadala inyama ngoba ukhuluma into ongayisiyo elize. Okwesibili umali bami ukhuluma ngama-structures. Ngiyakwazi ukuthi ngitshele into ekuthiwa yi-structure it doesn't mean ukuthi kufanele ulandele i-English word esokuthi kulo-chairman lo-secretary lobani bani lobani bani uthwale yi-executive. No. I-structure ngabantu ababe begutshiwe epathini phakathi kwepathi ukuthi benze umsebenzi ngendlela iphathi efuna ngayo.
Baba Kaule, abaningi bayakhala bathi umnotho kawuhambi kuhle. Imigwaqo ifile, impilo inzima kakhulu. Kungani abantu bemele belivotele njengezanu PF kule ndubo zonke lezi?
Awu umbuzo omhle kakhulu lo Nkomo, umbuzo omhle kakhulu. Ngicela Nkomo ukuthi impendulo yayo oyibeke sibe iphume njengakho lokho engiyibeka engizayibeka ngayo. Nkomo, iZimbabwe isemhlabeni nalowo lapho kunezinto zonke ezihlakala ezenzakaleyo kusukela ngesikhathi se-COVID. Umnyambaba uthi ethatha umbuso komngabe wathi ilizwe libe lishamale libe lifike, umkhono mubulele phansi ubhazalele, ubuvuswa umkhonomi inkomo echubayo. Akuthathi nyama elilodwa lokhu kokwakha. Yenza umnyama esibe nawo ukuthi sihlangane ne-COVID ekuqaleni. Saphuma ku-COVID Nkomo sangena kwimpi ye-Ukraine ne-Russia. Impi le-Ukraine ne-Russia Nkomo itshabalise izinto zonke zoke eziningi. Khangela kabe kuma-countries alama-economies ade kufika njengabo-South Africa. Into kasisafani into nozizinto kubo-South Africa. Enimuma usekujakeni konke ko-Nigeria kade ngikhangele ku-television laphana o-Nigeria ukuthi imali kayikho lana. Amazwe wonke omhlaba ungakhangela Nkomo levili lalapho khona. Lapho uyabona ukuthi izinto kazimanga kuhle kade izinto zinemanzonzo ngomumo we-Russia ne-Ukraine uwonile kakhulu ezitheni zonke ezikhona ekutheni kuthuthukiswe iminotho yamazwe omhlaba. IZimbabwe nayo ingxenye yakhona, iZimbabwe nayo ingxenye yakhona, iZimbabwe ihlangane lobunzima bolobo. I-new dispensation nale sikhuluma ngayo ekhokhelwa ngumnyambakwa ihlangane lobunzima bokuhlangana lokudibana ne-COVID yaphuma ku-COVID. Ingitsho labo-China ukhonomi zabo-China aphanje nje yi-COVID. Silwe singene lapho futhi kade sesingena ku-Russian ne-Ukraine war. Yiyo siphambanisele inhlelo zonke ezikhona ukuthi ama-economies ethu kamanga kuhle kade. Even iZimbabwe kade yibo sithi kade abantu abasivotele abavotele iZANU PF ngoba iZANU PF yiyo kuphela elendlela ukuthi ingalungisa izinto zonke ezonakeleyo ngesikhathi zisuka embusweni lwanodlinyeni sesifika ku-new dispensation kade.
Baba uBhebhe akuyiphethe, kungani abantu bemele belivotele njenge-Triple C?
Okwakuqala tingabili kuthiwa khona ngesilungu i-new broomsticks better. Ngezindlela kutho ukuthi thina siqalisa ngo-1980 kufanele kunazelele i-COVID ayizange khona ngo-1980. Ngo-1980 sithatha ilizwe leli, ilizwe leli lalihawukelwa ngabantu bonke e-Afrika yonke. Ilizwe leli umnotho walo wawuqathaniswa nomnotho wamazwe amakhulu kakhulu anjengabo-Britain nabo-US. Sithatha ilizwe leli imali yakithi yayiqinile ukudlula i-US dollar esesiyikhalela lo nyaka. Kusukisela ngo-1980 kuzefika kakhetha, futhi kusukisela ngo-1980 kuyafika ngo-2019 okwaqalisa khona i-COVID. Owabulala ilizwe ngubani? Owenza ukuthi sibe sesimeni sonesesetshenziswa ngubani? Yivani yakho. So thina sithi ngenxa yokuthi sesibonile lapho abaphambanise khona yonke indawo lapho abaphambanise khona, sizalungisisa ngoba sibonile indlela abaphambanise ngayo. Abehlulekile bonile, sizalungisa khona okho ababonileyo. Yikho esithi thina sinolo kulabo ngoba amaphutha abo wonke siwakhangele, yiyo esithi sizawalungisa.
Alo ke ngumnumzana Bednico Bhebhe, ilunga lebandla le-CCC, ubexoxa endawonye lelunga leZANU PF umnumzana Belief Gawule. Kungxoxo ebilawulwa nguNtungameli Nkomo we-Studio 7.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Umgwaqo osuka kobulawayo usiya edolobheni leVictoria Falls uqhubeka usiba ngamagodigodi osekufake abachayeli engozini. Ngomnyaka odlule uhulumende wagambela umgwaqo lo evala amagodigodi la ikakhulu duzane ledolobho leVictoria Falls ebholohweni leMasuwe. Kodwa ukunakwe zulu kukhanya sokudale omunye njalo umonakalo kuwo wonke lomgwaqo. Uhulumende uthi uzalungisisa kakutsha lomgwaqo engaqeda ukulungisa oweBite Bridge oya eHarare leChirundu. Ungaphela ukwakhiwa. Nyakenye isiphathamandla senhlanganiso ye-Tourism Business Council of Zimbabwe, unkosikazi Barbara Musaranwa, watshela intatheli zindaba ukuthi ilizwe lilahlekelwa imali eningi kakhulu ngenxa yokonakala komgwaqo lo osetshenziswa ngabayethekelela ilizwe. Wacebisa ukuthi uhulumende awulungisise ngesiphangiphangi. Sixoxe lo kansila wedede umnumzana Stanley Dorima othi umgwaqo lo usuyingozi.
Ezifoso usaqalisa ukuhambeka ngathi nxa sukovo mathethi ngale uze uyobambe airport uzokwanisa ukubona ukuthi welcome to Victoria Falls uhamba lawe sucelesile ukuthi hayi sengihambe erodini balalawayizwi uhulumende kumele ukuthi ebone ukuthi uyalungisa irodi yonaleyo ibulawayo Victoria Falls ungananzelela iyo irodi iya kundawo ethekelo lama-tourist bevela emazweni ashiyene abanye baya bedriver alenda kweHarare kumbe kobulawayo bayaprefera ukuthi benze njani behambe on road bebona nje ilizwe leZimbabwe manje nxa kunjalo bengakwazi ukuthi irodi yabo iphethe okungakanani akuniki picture e-writing ngelizwe lethu ayisafuni ukuthi benze okokuphesha sifuna a complete overhaul ukuqalisa kusha beyinamathisile njengoba beyenze ibulawayo Harare Road ingafika kustandard yalana lathi sizafila at home lathi sizafila being citizens of this country. Okwakathesi is just bad. Siyakhangela ukuthi uhulumende iministry especially minister of transport hayi kumele ukuthi bebone ukuthi bengayenzani bangakhulumisana njani le treasury benikwe imali okuphangisa belungisa iroad le kayiseko right. Angiboni ukuthi even lo president uyakwazi ukuthi i-road race ibonakale kanjani. Of course siyakwazi ukuthi bathi ilizwe liyakala abanikazi ingakwazi ukuthi manje i-road yona le izayakwalobani. So ayikhangeleki kuhle and umhlulo wamandebeleni lapha ye-road ebhizi ukudlula ezinye i-road ezingathi ziyabe zivela ngaphi ama-roads amaningi avela kobhinga kumbe avela kwezinda avela kocholotsho ayabe ejoyina yona le ibulawayo Victoria Falls Road. So you can see how busy Irodile is. Hence city kumele ukuthi uhulumende ephangise ukuthatha amanyathelo ngokulungisa iRodile nale. IRodile nale ilethe imali eningi elizweni. Ilethe US dollar ephilisa abantu elizweni. So such siyakhangelela ukuthi uhulumende ehloniphe khonoko ukuthi bayiphangisele ukuyilungisa iRodile nale.
Ungasitshela ukuthi kahle ngiyiphi indawo eyomgwaqo lo ongathi isiwonakele kakhulu kumbe yiwo wonke nje umgwaqo osungamagodigodi.
I-road yonke from Insuza uzoyobamba edolobha lewange uphume ekhilo ufike kumaplazini amadumavisa ngale. The road is very bad. It's very bad. But indawo kumele ukuthi abahamba lamatraki amakhulu benanzele kusegwayi. Gwayi amapotos angona maningi umgwaqo ufile okumangalisayo. Ungasuka khona ngale gwayi uzawuya lapha kumadumavisa farm usuhamba towards Falls. Irodi very ilimele ayiwama ayizo indawo engathi abasivakatshele benanzelele zona lezi ndawo but amanye amapotos abe lapha likhona 4-5 akhona apha ukuhamba a certain distance kuyabe kunjalo futhi but at the same time zona lezi ndawo engizishoyo okwaye even kokugrambila kuyenzakala ingozi ezikhulu ezama-trucks lawa amakhulu abizwa ngokuthi ngamagonyeti.
Lo ke ngumnumzana Stanley Dorima ukansila wedede obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le edede. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le News Daily lodaba lokuthi kulowesifazane uEllen Majero owakomurewa otholakale efile ngemva kokwethesa umkakhe icala lokuthandana lomunye owesifazana. Iphephandaba lesayithi lilodaba lokuthi omunye wabafuna ukuncintisa kukhetho lwebandla lezanu PF loma primaries umnumzana Judas Nkomo walelwe ukuncintisa ngoba esetheswa icala lokuthi wakhalala umsebenzi wobusotsha. Uma manje sengidedela emuva ngelichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Livuka njani, livuka njani balaleli be Studio 7, ndivusa emuhlanhla mahlanga osebutswana eFrancis Town. Kuthaza bonke abantu bakithi, bonke iZimbabwe yonke ukuthi bayiregist ukuvota. Please, ngiyacela abemalunku lapha elupane abahambe beregist ukuvota ngobuningi. La ndikhuthaza abanye khona ngapho ekhambi ngilela umama uNanhlanhla laphana, lomalume uPaul Ngwenya, lonkomo RJ, lomankomazana umka ke lo Moscow lo Jabulani Ngwenya laba kobabazala kona Mdumisi laphana lo mdala uNdlovu kumajoyibana ithi likhuthaza abanye ukuregist ukuvota ngithi ngiyabonga ngegama lenkosi lo baba eshawini ngalelusulu kondani la yakhuthaza abanye ukuthi bayiregist ukuvota yimi usobhuke lo uhlanhla mahlango sekutswana eFrancis Town ngithi ngiyabonga.
Libonani salibonani ku Studio 7 okhulumayo uJoshua Moyo. Bengicela usizo bengicela usizo kakhulu, silahlekelwe ngumntwana ongumfana osena 20 years ulahleke enkayi kosikhobokhobo endaweni yaselugamba kwamaphahle kuthiwa ulandele inqola esiyesayidini yembuma hamba so kasayazanga ukuthi ajike ule problem yena lokukhuluma kwakhe. So besicela usizo kakhulu ukuthi abangambona cela bambambe obamhambise emapholiseni akomabhobho omaphahla esiboraneni. Siyacela usizo, ulahleke ngeTuesday akabonakali. Siyadinga ngajabula le audio mayingazwakala sisizakale.
Siyabingelela emsakazweni, siyabonga kakhulu ngomsebenzi omuhle. Sithanda ukudana kakhulu ngendlela i-government yeSouth Africa enza ngakhona ngendlela zamaphepha akuthiwa ngama-special permit. AmaZimbabweni mayephelwa yile-special permit manje abuyele ekhaya ngale umnangagwa owathembisa ukuthi uzabanika ukugcizwana lwelendi. Umuntu uzofika ngale ekala ngisho lenkomo yokulima akala lutho, uzayithini leyo lendi? Uhlupheka ngapha eGoli, uyohlupheka futhi back to ekhaya ngoba izanu iyasusa abantu eZimbabwe ukuze bezogcwala la South Africa. 10 years down the line sibemele bebuyele back bengela lutho. Siyathola leyo zanu PF government lokibusa iyafika ibenzelani. AmaZimbabweni ahambe efiye vote ngobuningi, ezame ukuthi ekhiphe lolo cindizelo lwezanu PF, kibe ezame amanye amabandla anjabo TCC ukuthi angiboni ngabe thobe kubusa TCC. Ngabe kulo mnuthu sakhalela iphepha leSouth Africa ukuthosa afuna ukusebenzele South Africa, wonke umuntu ngabe uyavuma umuntu sekuyela ekhaya ezama ukuphakamisa ilizwe lethu. IZimbabwe kumele kube ilizwe elibuyele esimeni sasiyikhona ngeminyaka eyadlula kusaphethwe Smith. I-basket of Africa ayile ndlela izanu PF elokhu sazitshela ukuthi imele ibuse mbe irig election ukuthi ibulale West Zimbabwe ngendlela eyiyona. So noma kuya kuma-elections i-TCC abazama ukuthi befaka izibuko bebone ukuthi ukhetho lungaqilibezelwa lungarigwa ukwenzetha babena wazi ukuthi akukhululeki. Sawubona.
Salibonani basakazi beStudio 7, ngiyalibingelela labalaleli, mbingelele kakhulu ibandla lelithanda ibandla leyo lo movement. Asikhuthalaneni izihlobo, sikhuthazeni izihlobo, sikhuthaza abangane, sikhuthazeni labo makhelwane beregista ukuvota noma nje izekhi senza into zazo esiyibona ukuthi veli support izano PF. Hayi sikukhangele konke lokho but veli ungazi uyenzeni izekhi, ungazi uyihambise ekhodi ukudlala ngesikhathi ngoba amakhodi eZimbabwe onke ngawe zano PF. Izano PF sibambe everything eZimbabwe lapha, kusela into esingayenze free. Okwethu ukukhulekela nje ukuthi ama observers ebuye ezokhangela lolu kithi ngendlela ababe khuluma ngayo ukuthi kuphumelele ngoba sithwele nzima ngeZANU PF. Thina njengebandla leTripleC iZANU PF kayisidli lokho siyakutsho and sikutsho sile spindo ukuthi nxa befuna ukubona ukuthi thina sithi iZANU PF siyashayivini ngabantu aba more than 2 million kabasifakela ama reforms laphana besiqhubezele iZANU PF. Thina iZANU PF ayisidli njengebandla leTripleC, whether they like it or not. Okwehlula umnanga kuyakwazi khona ukuthi kabasidli. Thina siyakampena kasidlali njalo abantu bajoyina kuphathi iTripleC. Ungathi uyikhulume kube njani iTripleC ithandwa ngabantu, iTripleC iyandelwa ngabantu. Abezani bengathi bahambe bethwala abantu eGweru bebe bezoregister koBulawayo ukuthi bavota, basoze bethwala abantu koBulawayo more than 3000 eBulawayo. iTripleC iyathatha ngenkani, iyathatha koBulawayo laphana. So abantu kabakhuthale beregister ukuvota, akulanto emiselwe unaphakade phansi kwalo mhlaba. Xa inkosi sithe namhlanje kwakho kuphelela la kuyaphela, iqhawe lamaqhawe uthwa le umbulali. Kodwa nxa inkosi ithe yathanda uzothiwa uBulawayo yibunyoni, into encane. So asikhuthaleni singadeli maTripleC. Ngiyabonga.
Hello basakaza bahle bakaStudio 6, siyabonga. Ngiyabonga izinyuzi elingidumeza, ngibonga kakhulu le nyuzi esizizwayo imihla ngamalanga, ezicatshileyo ngapha ekhaya eZimbabwe naliyazichaza. Hayi, ngibonga kakhulu, qhubekani nidumele inyuzi bakithi ezekuseni kakhulu.
Yebo, ngqongqongqo kuStudio 7. Hayi, siyalizwa maStudio 7 impela, siyajabula ngehlelo elisenzela zona. Mina bengithi ngiyengikhale mani, ungathi kunokwenzelela mani nokungalinganiswa kwamathuba kuzinduna labo ndisa labo sobhuku. Basobhuku bona esingathi bangaphansi kwabalisa bayasebenza abantu labo. Okungenani ngani nabo phela nabanika amabhasikili, ngoba nanku siyabona induna zinikwa imoto. Abo sobhuku bona abancane ibanika amabhasikili labo, ngoba yibo abantu abahamba bebhoda betshela abantu ukuthi kunokuthi nokuthi 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 nokuthi. Induna ibona kanye ngomnyaka idlele ngemoto nje izihambela imoto, kodwa osobhuku ayeli banika amabhasikili. Siyabonga mpela abantu bakithi. Hayi, ogawule nabo mpela, umuntu akagawule bheka. Gawule ubheka, isihlahla siza kuwela mnumzi. Gawule ubheka.
Ye, Studio 7, linjani basakazi bethu? Hayi, siyabonga izindaba. Ngizwe inkulumo athi Paulo ngupresident waseZimbabwe eMasoli Mnangagwa lapha ePaulo ethi abantu abasekole kababuye ekhaya bezolima selukulo mhlaba inkalakato sebabekile wona. Lowo mhlaba sithi kawunike abantu abasekhaya, silabafoto abahliziyo ekhaya abangasebenzi abangela plan. Baningi kakhulu abantu abangasebenzi, iyouth yonke vele kayisebenzi lapha ekhaya. Uma ungasangena ngesipholiseni esisosheni esinensimi, awula msebenzi. Yimisebenzi ekhona layo eqhatsha abantu nje abalutshwana futhi ukukhanyela iziboko. So sithi thina manxa kulo mhlabathi lo khona okade utsho uMnangagwa, kawunike bona abantu abasekhaya, thina kasiyekile kancane. Hayi, sikhathele ngokutshelwa manga ngoba uMnangagwa. Hayi, sezogaya amavoti ngendlela angasiyo lubaba. Hayi, baba, sicela ukuthi usixolele ngamanga. Hayi, thina sifuna into ezilethi qiniso phakathi. Na-2023 sivotele iMRA. Hayi, sikhathele ukuba sihloko sitshela manga abantu beMpumalanga. Ngibonile amakhandidate ezanu PF afakiweyo lapha kade epostiwe lapha kwelinye ipheje engeke ngikhulume. Abantu besishoneni kuphela bazamela abantu koBulawayo lapha. Umuntu okoshoneni uzamela thina abantu bakoBulawayo, uyazazi indubo zabantu bakoBulawayo. Hayi madoda, sivukene emaqandeni. Lo ayibona iMRP ukuthi ilizosiza ebantwini, usazoyibona nalitshela sibili.
Salibonani Studio 7, salibonani basakazi abahle. Lonke ngiyalibingelela, lonke ngiliqambe ngamagama, lonke ngithanda lonke ngisakazo wena omuhle, indaba elisinika zona sondani leZimbabwe. Mina into engilesimanga ngayo bakithi international ayitshele uMnangagwa akhiphe uzikhala ejele, abakhiphe uzikhala shwejele laye ayekhontesta akhulume nabantu bakhe njengoba emelizenge ezawesi bamvoteli. Abakhiphe uzikhala upanishelwane okungaka laphi izani yabona ukuthi uzikhala ustrong jut uzikhala ustrong babona ukuthi uzikhala uzabathathela abantu ngokuzikhala kulesipini sokukhuluma kayisani. Abakhiphe uzikhala bantu zibuhlungu kakhulu mabe-TCCC uzikhala lokhu egcine ejele engenziwa lutho. Mnangagwa kakhiphe uzikhala laba abemthwakazi mnangakwazi ukuthi bafuna ukwenzani. Nxa bengathi bona bafuna ukuvotelwa abakhansela nama-MP bengala president, upresident ozavotelwa lapho ngumuphi? Bavotelwa ezanu PF vele bazasebenza lobani nxa ukuthi president bengalayo? Mthwakazi ayengafuni ukudisturb abantu, kayekele abantu bangene ku-TCCC bavotele i-TCCC ize sikhiphe izanu. Dinwe thina izanu kuthi bona bachazwa izanu, ngoba nxa besiprinta abantu besenza so besithi bafuna ukuthi bavotelwe abakhansela nama-MP kuzasiza ngani? Ngoba izanu izagcina singasawinanga izanu icini lokhu in-power. Izanu ngaba-in-power sizakuyanga? Izanu isihlukuluse kangaka. Akula lutho eZimbabwe, akula lutho sikwazi ukuthi singenze njani. Uyidlala la ithi khona lapho athi sizivalini kahle lapho izulu sokuchamabele inkukhu ziyakudura ezitolo, kodwa abantu imthwakazi oyifuna ukusiprinta abantu ibase emaceleni. Sho abantu bomthwakazi, zamani ukuthi sibambane lisa abantu ku-TCCC. Ngiyabonga.
Lawo ke bekungamazwi enulina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp. Sigqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ngo 7:30 ntambama.